Uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe lubika ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 324,488 asebehlatshwe okokuqala amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba alakho ukulwisana legciwane le-COVID-19 luthi abahlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezingamathumi amahlanu 47,611. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulale abantu abedlula inkulungwane lengxenye eZimbabwe 1,556. Loba kunjalo abanye abantu bathi kabasoze bahlatshwe amajekiseni agoqela eye-Sinopharm eyahluzwa kwele-China. Abanye njalo asebehlatshwe amajekiseni la bakhala ngezinyalo zomzimba. Omunye wabo ngunkosikazi Rosemary Musariri ohlala koBulawayo.
Mina lokhu ngahlaba ngana ngizwa kuhle nje. Ngiyaphela amandla. Ngizazama ukudinga imali ngiye kumadoktha. Ayikliniki bafika bekuphendukisa vele. Kulomunye la kwawumenza njengahamba amphendukisa bathi emelele i-next vaccine yakhe.
Unkosikazi Rachel Moyo laye ohlala koBulawayo uthi wagula kancane isanda kuhlatshwa ijekiseni kodwa okwamanje usengcono emzimbeni.
Mina into engayisho kuphela ukuthi at least lanoma nxa kuthiwa abantu ba-vaccinate elisi kutholakala amaphilisi ozaphiwa khona kuqeda kulokhuza kube le-support abantu be-support ukuthi ungezwa something usireact emzimbeni kwanise ukuhamba ngaphinga manje lapho akuye ukuthola into enjalo yikho kwenza abantu bekhontine bevula njalo kula bantu abazavuma ukuvaccinate just because khonokho babesizwa ngabanye ukuthi mna phela amandla ngenza so yinto eyesavisa abantu ukuthi abantu bahambe behlaba.
Lokhu kwethusa umnumzana Benedict Ngwenya ohlala emakhokoba koBulawayo.
Ngashaba uzisiwa lesiyezi uziphela amandla so njami sokungethusa ukuthi ngiyihlaba injekishini le angisayiyahlaba sokungethusa nje abantu bathi baphela amandla baba leziyezi into bani leyothi uzayihlaba uzetho lesiyezi awuphela amandla kodwa kuyinto yothi kumele ukuyelaphe iyawuqeda njani amandla into emele ukuyelaphe.
Baningi abanjengomnumzana Ngwenya abathi kuza kuba nzima ukuthi bayehlatshwa amajekiseni okuthundubeza igciwane le-COVID-19 emizimbeni. Umnumzana Luke Mate uyesaba uyahlatshwa ijekiseni yokuvimba i-COVID-19.
Mina angikavaccinate because kuyasabisa kuthiwa ungavaccinate uyabalele maqhubuqhubu uyakunjani njani so siyesaba mani hayi kuzima.
Umnumzana Adwell Dube ukusimo esifanayo.
Mina ukuhlatshwa ngihlatshwa because zasaba kakhulu because yeyi akungana kukhengana akukangiphumele egcekeni ukuthi uhamba njani because kulokunye ngikuzwayo lokunye wathi hayi kuyengani kuye ngiyethusa kakhulu so ngizazama ukuthi ngibe lokhu ngilandelela ukuthi kuye uhamba njani lami sengibona kubani mina kathesi ngisagcina lokugqoka amamaski yona lawo.
Abokholo lwesi-Islam bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bahlatshwe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba alakho ukulwisana legciwane le-COVID-19. USheikh Ronald Mugayi wakoBulawayo uthi kuqakathekile ukuhlatshwa amajekiseni loba beqhuba uhlelo lweRamadan.
Ukholo lwamamuslim kulukholo olubana luyakhuthaza kakhulu ekuzigcineni njengabantu ukuthi konkona kufuze sizivikele yikho wonke okungaba kungaletha into embi emzimbeni yethu. Njengalo mkhuhlane nxa ukuthi wena ungumuntu ongathathi ama-measures lawo afakwayo okufuze siwalandele nxa ukuthi awalandezeli lawo ma-measures ufana nalowo muntu okuthi uyazihambisa kulento ebulalayo ende uyabusokuhamba ngendlela angayisiyo ephoxana lalokho ofundiswa yini lukholo.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngokungaphumi ngobuningi kwabantu ukuyahlatshwa amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele abantu ekhwekhwe ngeviki ephelileyo esiyahlatshwa ijekiseni okwesibili ukuba kumele bahlatshwe ukuze bengathaphi igciwane le-COVID-19.
These vaccines are indeed a critical tool in the battle against COVID-19.
Aqhatheke kakhulu lamajekiseni empini yokulisana le-COVID-19. Ukuhlatshwa kungenye yendlela yokuzivikela kulomkhuhlane. Amajekiseni la afundisa imizimba yethu ukulidobha lelo gcikwane lapho lithe langena emzimbeni bese elilwisa.
From the deadly pandemic.
Okuhlangothi lwezempilakahle okhangelane lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19, uDr. Agnes Mahomva kaphendulanga imibuzo esimthumezele yona mayelana lokwenzakala kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni okuvimba umkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende ofisa ukuthi kuhlatshwe abantu abayizigidi ezilithumi eZimbabwe ukuze kuvinjwe kahle ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamathumi amane 38,064 asebehlolwe eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19, bedlula kancane inkulungwane ezingamathumi amathathu lanhlanu 35,101 asebephephe kumkhuhlane lo elizweni. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 146 million asebetholakale bele-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele, kwatshona abedlula izigidi ezintathu 3.1 million. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.